abantu sebekhulumile ilizwi labantu ilizwi likaNkulunkulu. Ukukhuluma kwabantu ukukhuluma kwaNkulunkulu. Ngizitsho lokho umbuso kaBiden, uBiden ube nguHarris, uHarris ube nguBiden. Sibabonile ekuthi bawone kangakanani eGaza. Into abayenze le-Israyeli, beniki i-Israyeli imali, beniki i-Israyeli izikhali, izikhali zokuyabulala insane, izikhali zokuyabuyela omama nabantwana, abantu abangalacala, abangalambhubho, abangalani, 40 something thousand, I think 90 something thousand, abangalazandla, abangalani, abasihlawulayo abantu. Kuyamangalisa lokhu. Mina ngiyakubongela kakhulu ukunqoba kukaTrump. Bengulindele, bengukhulekela ukuthi uTrump angene alungise. Omunye kuphela umuntu ongayenza kube lokuthula lapha emhlabeni uDonald Trump. UDonald Trump nguyoza missing be Ukraine, nguyoza misa konke into zeGaza lezane zokubulala abantu kade kusenza abathakathi labo Biden laba nabanye babo Harris labo bevumela besitshe njalo besebephinda becela ukuthi abantu babavotele. Abantu be-America bathe ayisikho. Wakwababona ngapha ama-presidents bezama ukuvalela uTrump. UTrump wakwadutshulwa wayenziwana empilweni yakhe, bemvalela phandle bezama ukumbopha, kwehlule konke khonokho. Abantu bathe ayisikho. Ngakho ke wakwambona ngapha umuntu othi nxa ekhankaselwa ayekhankaselwa ngama-former president uHarris besezikhwameni zabo, esikhwameni sika-Obama nesikhwameni sika-Bill Clinton nesikhwameni sika-Biden. Njalo wayengazange nkomo akhethwe kuphathi yakhe, wayimphozwa, akuzange kube lama-primary elections.
Udaba lobudlelwano beZimbabwe leMelika ubona kusiba lenguquko yini, njalo izitsheziso ezetheswa uMongameli Mnangagwa labanye bakhe ubona zilakho ukwesulwa na?
Khangela ukuthi uTrump ube ngumuntu ozama ukuthi akhulumisane labantu, ile foreign policy yakhe enhle kakhulu, even labo Putin, ukhangele futhi labo North Korean leader lwana. Bonke nje bona abantu abantu akade becwaywa yi-America kakhulu, bebacwaya bebezama ukubacwaya, kodwa ngileqiniso ukuthi elethe ukuthula uTrump ubefinyelela kubona abo bantu, and ngileqiniso ukuze kuzamncedisa ukuthi acede le mpi ye-Ukraine ngokufinyelela kwabantu nokuhle abanabo Putin nabo-North Korean leader. Then ngokunjalo-ke iZimbabwe ungakhohlwa phela Nkomo ukuthi oBiden laba nguye umnikazi wezidera nalwana ubaba nalwana. Ubaba nalo kade bulala abantu eGaza, nguye umnikazi wezidera, kanye nguye abakrafti izidera iyiya ivalela phandle iZimbabwe. Ngokunjalo njengoba kathesi uvele uTrump uvele njengoba semdilizile uTrump umuntu umnikazi wezidera, simtshayela ihlombe uTrump ukuthi uzakukhangela kuhle umubi weZimbabwe, asikukhangele kuhle, awuhlolisise kuhle, asincedise ukuthi lathi sibe khona sivalwe nxa efinyelela ngaphandle engasikhethi, njalo adilize lobu ububi bonke lobu wakwenziwe ngoBiden lo mbuso wabo. Leqiniso uTrump ngumuntu oyabe egqibela amagodi wonke ladalwa ngaboBiden labantu babo.